sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa umthwakazi ngomgqibelo mhla ka 14 kaZibandlela 2023 igama ngoGain Ogumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Kodwa esikwaziyo la sikuchasela amaphoyisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela private residence and siyavunyela ukuhlangana ke la ma-members ethu.
Kubotshwa amalunga ebandla le-CCC angamashumi amabili lanhlanu agoqela unobhala obona ngenhlelo zebandla leli njalo emela imikhoba edalela ephalamende umnumzana Amos Chibaya.
Amasimbi lonyaka kaNkulunkulu usiphile. Kusiphile impela kakhulu. Ukuba buhlungu nje ngama-buyers ngoba amabhazi kathengi ayathatha.
Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zifuna kubunjwe umthetho ozalawula ukugolwa kwamacimbi kuleso sabelo. Kuhlelo abaculi bethu namhla uNtunkamile Inkomo siphathela umculi wentombazana edabuka eCholocho uNobuhle Makhwela Intaba Dube yena osanda kwethula idlalade elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Amalunga ebandla le-CCC angamashumi amabili lanhlanu agoqela unobhala obona ngenhlelo zebandla leli njalo emela imikhoba edalela ephalamende umnumzana Amos Chibaya abotshiwe namhla. Amalunga la ebephakathi komhlangano elokitshini leBudiriro emzini kamnumzana Machingauta yena omela iBudiriro edalela ephalamende. Kubikwa amapholisa e-riot afike ahlakaza lumbuthano achaya laba bantu asebabopha. Okwamanje akucaci ukuba nabe theswa calani kodwa balokhu bebanjiwe enkambeni yamapholisa eBudiriro. I-Studio 7 ixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalo Siziba ngalolu daba.
Besilo mhlangano wethu ke eBudiriro amapolisa ke abophe u member of parliament wethu eMkopa Honorable Chibaya labanye ama members ethu amakhulu amabili lenhlanu 25 besitha sivumelwa ukubana senze meeting kodwa esikwaziyo la sikuchasela amapolisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela ku private residence and siyavunyela ukuhlangana ke la ma members ethu ngenxa yokubana le aso public meeting. Amapolisa kodwa aqhubekele phambili ngokubopha ke abanye bethu amalawyers asefikile esikhangelele ukubana ke bazavunyela ukubana bephume enxa yobana bengelacala. Thina njenge-TCC inhlanganiso yethu ayisonhlanganiso eyabhanwayo inhlanganiso ke e-operator okusemthethweni asoze savuma ubani ZANU PF isiyalise ukuyenza imihlangano yethu. Yikho libona sesiqhubekela phambili ke sisiya kwenye imeeting njalo siqhubekela phambili ngemihlangano yethu ngenxa yokubana ke sile mvumo ke yokubana siyenza ama-meeting.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC esixoxe laye eseHarare. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe okwamanje basaluphenya lolu daba ngakho ke akenelisi ukuxoxa ngalo. Kolunye udaba kubikwa ebandla leZANU PF selihluthunele ikhansili yakobulawayo umsebenzi wokwabela indawo zokuthengisela ezinkini ledolobho. Lokhu kubuya ngemva kombiko kamansipalati kuliviki edluleyo ukubana ubelungiselela ukuxotsha abathengisa bengelamvumo njalo okungaphandle komthetho bengcolisa idolobho. Kodwa ikhansili ayisazanga yakwenza khonokho ngemva kokuxoxisana labathengisayo ababikwa bethembe ibandla leZANU PF ukuthi libasekele ukwenzela ukuthi bengaxotshwa. Esinye seziphatha amandla zebandla leZANU PF esixoxe laso bathi uthi yena izakhamizi zakobulawayo yizo ezizabelayo hathi ibandla leZANU PF. Ngakho ke imbiko ekhuluma ngokuthi yiZANU PF izama ukugcona ibandla lelo imizamo yokuxhumana leziphatha amandla zeCouncil yakobulawayo ukuthi sizwe olwabo uhlangothi yehlule.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zezansi yemaNdebeleni zifuna kubunjwe umthetho ozalawula ukugolwa kwamacimbi kuleso sabelo ukuze kuvinjwe abantu bokuza ababuya bezogola amacimbi endaweni zabo ngendlela ezilobuchapha eziphazamisa ukulondolozwa kwemvelo. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxe lomsakazi weStudio 7 zithi ukugcwala kwabantu abasuka kwezinye indawo kudala ukuthi zingatholi inzuzo eneleyo ngoba intengo yamacimbi icela isiba phansi. Umnumzana Love Moncube wayisakhamuzi eMatobo uthi lanxa amacimbi amaningi esigabeni sakibo abatholi inzuzo yokuziphilisa ngawo.
Amacimbi lonyaka kaNkulunkulu usiphile, kusiphile impela kakhulu. Ukuba buhlungu nje ngamabuyers, ngoba amabhazi kathengi ayathatha. Ibhakethi, uthola ibhakethi kuthiwa yi-300, abanye bathi ama-250, i-20 litre ibhakethi. Abanye ngabathengisela abantu izimpuphu ngamabhakethi amabili, ama-20 litre.
Umnumzana Colin Ngwenya, esinye isakhamuzi eMatobo, phansi kwenduna ofuyane la uthi njengabahlali balapho kulamacimbi khona kumele bathole inzuzo yokuziphilisa le muli zabo.
Akubhenefithe labo bantu abahleli kuleyo ndawo. Kuze lathi phela senelise ukuthengela abantwana ama-infomu, senelise ukubhadala i-school fees ngoba siyakwazi ukuthi imisebenzi kayikho eZimbabwe. Khonokho okuvukileyo yikho esinamathela kikho ukuthi kusincedise empilweni. Njengoba nje abantu sebegodlile, asithini thina abantu siqalele kwimali engaka ukuzithenga amacimbi. Kungabuyi nje umuntu afika robha abantu ngoba ekwazi ukuthi abantu basendlaleni.
Ngalokho uthi njengezakhamizi sebethethe isinqumo sokuvimba abantu bokuza ukuzogola amacimbi esigabeni sabo. Umnumzana Colin Spanda olwela ukulondolozwa kwezemvelo uthi abantu bokuza bathiya bechaphaze ezemvelo.
Abanye sebefuna ukuthi bagamule zona izihlahla zona ezi baziwise bawathathele phansi, okuyikho okusala kuchiye umhlaba wethu usegcekeni. Kanti lanxa lezi zihlahla zizaganyulwa, kanti kusasa wona amacimbi akhona azakudlana azavela ngayo.
Indawo ebezivame ukuba la macimbi amaningi ezibalisa iTimber Farm kanye leColumbine phansi kweGwanda katholanga amacimbi lonyaka. Umqondisi weGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isipanda uthi khona imithetho esabunjwa ezaphawulwa ukugolwa kwamacimbi.
Ama-bylaws ethu a-updated asamelele nje ukuthi apasiswe ngokugazethwa, so angaba khona mhlawumbe kuzasiphathisa ekuthini kuregulethwe ukuhavestwa kwamacimbi kudistrict yethu yeGwanda.
Ozulu emaNdebeleni uthi nxa engagola la macimbi engaphazaniswa ngabantu bokuza olakho ukuthi aziphilise le muli ngasikhathi sini elandela isiqondiso zokulondoloza imvelo ukuze lo mnyaka olandelayo enelise ukuziphilisa ngawamacimbi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke uAlbert Ncube. Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Sovethi Ncube okhokhela ugatsha oluphathelane labesifazana oluzibiza ngokuthi inkonjane lona olukubandla lwezombusazwe ele Freedom Alliance. Sicubungula inhlelo zogatsha lolu lokuthi ziphathisa njani abesifazana.
Njengenkonjane lesifiso silamaphupha amaningi kakhulu ebesifisa ukuthi ngabe ayaphenduleka. Amanye ngathi iningi lawo vele awaphenduleki. ngoba umuntu wonke ulokwesaba inkonjane yonke ingazifise ekufisayo bekucabangayo. Kukhona okuba benqabelayo omama abaningi ngoba kwezombangazwe akumanga kuhle. Akulamuntu othi nxa engena kwezopolitika akwenze ngokukhululeka ngoba uhlezi nje lokwesaba elokwesaba ukuthi ngingenza lokhu ngizama ukufaka ilungelo lami njengenkonjane ngiyavictimizwa, ngiyathretenwa, ngithwani ngithwani. So ngamafitshane mna mbona ngani akula kukhululeka okukhona, akula kukhululeka okukhona nxa usukhangelana lazo nezi zokuthi umuntu ongumama yena ngoba nguye umuntu ohluphekileyo vele, nguye umuntu obonayo indlala, nguye lo mntwana ongafundiyo. Kodwa uzathola ukuthi impendulo zenzana zibuya nzima kuye ngoba ngathi uyazama ukusebenzisa ilungelo lakho lokuthi azimele kulokunye okumphazamisayo okuthutha eceleni. Sizinkonjane esinjalo, inamba yangikhona ayikhweli ayehli, ivele ihlezi nje iphansi njengoba ngisitsho ukuthi khona okuyenza ingaphakami yikhona ukuthi abantu bakhangelele ukuzesabela. Vele nxa usenza ulutho ungena kilo kumele ukhangele isafety yakho kuqala ukuthi ngikhululekile, ngifree, ngisafe yini. So ukungakhwezi inamba yona leyo kungenxa yokuthi inani langikhona umuntu noba uyabomtshela ukuthi hhayi izinto asiyibambe kanje, uyawutshela ukuthi kini kuza kubanje, kini uza kubanje. Khonokho koyikho-ke okuhle kubulale iphupho lenkonjana yonke elesifiso sokuthi cabanga ukuthi izimele. Amaprojekthi siyawafisa, siyawafisa, kodwa as long as uzamtshela ukuthi usuka ebandleni ephathini uza kutshela ukuthi hhayi mina as long as iyinto yepolitics mina kusasa kuzavuka kunje ngami yini. So mbona ngani yiyo into eyenza ukuthi into yonke yabe licabangile lingaze libe lephupho elingakanani as long as ulolela ilizwe ukulona leli lizwe lakithi lona leli, akulanto ozayicabanga uyenze uyiphuje ngokwenelisa kwakho. So izinqumo ezikhona, le mithetho ekhona yenza vele kube kungabi lula ukuthi umuntu enze into ayicabangileyo freely, kodwa uzathola ukuthi impilo yabe ilokhu inzima ngoba usenza laphana ucabanga lokhana ubuvele ufuna ukuzikhipha edubeni, kodwa udubo lwangikhona lizabe lokho liyalela lukhona ngoba lizasetshenzwa ngumuntu laye ovele eleni lihle limkhangeleyo limenza angazikhiphikilo ngokuphelela.
Lowo ngunkosikazi Soviet Ncube okhokhela ugatsha oluzibiza ngokuthi inkonjane kubandla le-Freedom Alliance esixoxelaye ekobulawayo. Alilami osithandekile Mhlanga yikho napha eWashington.
Sibongeke uMamhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane. Okwamanje uChris Gande ulandela lohlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani sulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Senator Kalipani Phukeni, sihlaziya udaba lwe-delimitation. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzane.
Ngiyakubingelela Msakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Unyaka omusha, unyaka omusha Msakazi, konke labalaleli emakhaya.
Ungasitshela ukuthi uthini ngembiko le esizwayo yokubana amanye amakhomishina ezek kabasayinanga ugwalo lokuthi labo baphatheka ku-delimitation report?
Ngesilungu ngathi it's a serious cause for concern ngokuthi ma ngabe ngempela kuyilokhu abakushoyo kutsho ukuthi i-report eyanikezwa umongameli welizwe ubaba uDokotela Mnangagwa, i-report eyiyo efakwe kudala lephalamende ngolwesihlanu loludlulileyo, ifakwe phambi kwethu le report kuthiwa yi-report yezek, kusho ukuthi yi-report nje efakwe ngendlela engabizwa kuthiwa i-false pretense, bekungela qiniso kilo ngoba ihanjiswe kumongameli kuthiwa ngezek kanti ayiswe iqiniso yezeki ngeyabantu ababili abezeki. So mangabe kule qiniso kulokho isilenking ngoba ngithe ngifunda incwadi ebhalwe nguProfessor Maduku ebhalela iclient lakhe ubuzile umbuzo ukuthi le report njengoba iseParliament nje yireport elithitha njengereport yezeki noma njengereport yabantu ababili bezeki. So sizobona impendulo yakho ngoba uthe yena so sesisokunenkinga nje angazi ukuthi ngubani olele emsebenzini ukuthi report ihanjiswe kumongameli kodwa sokunenkinga phela eyokuthi nampa abanye bathi report ayisho yabo ireport ngama individuals. Sizozwa ukuthi uspeaker ubaba advocate uMdenda weParliament uphendula esithini
manje ngokubona kwakho ubona kuyini inyathelo elifanele ukuthi lithathwe ngabamabandla aphikisayo.
Abamabandla aphikisayo okwamanje ithuba lethu alikafiki ngoba le ndaba ayinani nokunamabandla aphikisayo. Le ndaba yindaba ephakanyiswe yi-citizen yeZimbabwe isebenzisa lokho abakubiza bethi ngama-constitutional rights and in this case constitutional obligations as well. Ezokuthi uthi yena kulento engahambi kahle la kulento enukazantungana. So usesithi ake nilikukhangelisise lina beParliament makulehlula ngizoye court kodwa kukhona akusolayo. So sizoyibuka le ndaba sibone ukuthi iphutha libe kuphi. Maybe njengamabandla aphikisayo singabheka ukuthi kahle kahle umehluko we-report le under question ukuphi lama report ake aphiwa ngaphambili. Mangabe kulo mehluko kule departure in other words from normal practice kamele ukuthi ngempela bese sibamba ukuthi kukhona ngempela okungahambi kahle la. Kodwa mangabe efana ama reports ukuthi uthi kamele sithi intervene nge-legislative ngokufaka umthetho ukuthi no uma report maye kuya kithi kumele ebenzwe kanje so that sithi selaphe lokho osokwenzekile manje ukuthi ungaqhubeki kusenzeka sisiyaphambili.
Lo ke bekungu-Senator Kalipani Phukeni ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila.
Siyabonga Chris Gande ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, i-Iran namhla ibulele umnumzana Alireza Akbari, isizalwane sakulelo kodwa njalo wayehlala eBhilithane, wabo waba ngumsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwezomvikela kwele Iran. U-Akbari wabotshwa ngomnyaka ka-2019 esetheswa icala lokuba ngumhloli, ispy, eleBhilithane lithe ukubulawa kuka-Akbari kutshengisela ubugwala lokucuku lukahulumende wele Iran. Ele China likhiphe umbiko mayelana lobhubhane lwe-COVID-19 okuthi sokubhubhe inani labantu phose abazinkulungwane ezingamachumi ayisithupha, 60,000, kusukela betshiya uhlelo ababelusungule olwe-zero COVID ngenyanga kampalakazi. Lokhu kubuya ngemva kwensolo yogatsha lwezempilakahle yakulelo eyayivela kwamanye amazwe esithi ele China kaliphumeli egcekeni ngenani lezigulane ze-COVID-19. Kwezemidlalo namhla sikhangela ukwenzakala kwezemidlalo kuliviki kweZimbabwe kanye lemhlabeni jikelele. Sixoxa lentatheli izindaba yezemidlalo uthandazani Zimbwa.
Ukwenzakeleyo kwezemidlalo ngapha ekhaya eZimbabwe kuningi okuhle lokunye okudanisayo kakhulu ngemva kokulahlekelwa sithi ngathi ngamaqhawe amabili abekade ekhokhela ezemidlalo ku-cricket nakumdlalo wenguqu. Sikhangele emdlalweni wenguqu uDonald Thakwe-Kulichuma yena obe ngumgcinisihlalo wesigaba semathebheleleni nodi kwezenguqu utshonile ngemva kokutholakala the elele kwesine kuvuka njalo basemtholakala esile emzini wakhe ekasini ukukashiwe ngaphakathi kwiswanga samakilometer angamashumi amathathu ngawukuvelela ngasewange ugonde efono ngakho ke imuli yomdlalo wenguqu idanile kakhulu ngoba yena uthathe ibulichuma ube yinkokheli elisiqede ephose iminyaka engamashumi amabili ebambe leso sikhundla sokuba ngithatha intambo yezemidlalo yenguqu emathibeleni kusaziswa ukuthi mhlawumbe izabekwa fasa uyisento omunye njalo sithileyo ngenkosazana unikiwe ofuyena bekhokhela ube umqeqeshi wezecricket eziyiqembu le-mountaineers elidonsa kakhulu abadlali abangomama emtare nasemaswingo nguye obebe ngumqeqeshi njalo usishiyile kuyona lizikenzini lenjalo abalandela umdlalo wecricket abaningi badalile ngokushiywa ngosinikiwe ube ngumqeqeshi njalo weqembu le-cricket labomama elesizwe sakithi
sizi kakhulu ngendaba zona ezidanisayo okuhleke kwini okwenzakale kuliviki zimba
esingathi kuhle okwenzakeleyo ikakhulu uma sikhangele ku-cricket sizabona iqembu lakithi linqobe iqembu le-Ireland ku-2020 ujaha u-Ryan Bell yilo elikhokheleyo sibili ladlala kuhlela libizelivele le-England lakhokhela amajaha ethu awe-cricket sanqoba iqembu le-Ireland nge-5 wickets sikhuluma kunje namhlanje bayadlala njalo bazodlala imidlalo emithathu kodwa kuyajabulisa ukuthi iqembu lakithi liphumelele lanqoba iqembu le-Ireland nge-5 wickets ijaha u-Ryan Bell likhokhela-ke amajaha ezimbabwe enqoba iqembu le-Ireland ngakho-ke akusikubi okudanisayo kodwa okusenzakala kukhona okuhle okwenzakeleyo kakhulu ngasikhangele umdlalo we-cricket
umnumzana thandazani zimbwa intatheli izindaba yezemidlalo esixoxe laye ekobulawayo ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo sigqiba ngohlelo abaculi bethu namhla sihamba lentombazana edabuka eCholocho uNobuhle Makhweli Ntaba Dube yena usanda kwethula idlalade elitsha uNtungamile Inkomo weStudio 7 usiphala oludaba
izinto zami
zimayaya lika makhweli ntaba elakuqala nango elandisa
owokuqala angibonge ithuba lokuba lapha emsakazweni iStudio 7 ngizalwa esigabeni saseCholocho esabelweni segcwala ngamathempukane kwesigababa uGampu Sithole emculweni ke ngingene ngo-2021 lapho engikhuphe khona i-single track yami ethi iPleasure then kulo mnyaka esiphuma kuwo u-2022 mhlaka 31 December ngikhuphe i-full album ebizwa ngokuthi iChachaze
Imani ni ninje
abangathanda ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Iphone number yami ithi 061 901 3110. Ngikwele South Africa eBedford View. Ongabe engaphandle kweSouth Africa uthi yena +27 61 901 3110. Kanti ke ngiyatholakala futhi nasenkundleni zokuxhumana kwa-social media ngalo leli gama elithi Nobuhle Makhwelintaba. Bese ke ku-YouTube Nobuhle S Makhwelintaba ngiyatholakala khona.
Abalandeli-ke ubachiyela wapha amazwi?
Sicela ukuthi besisapote singabaculi, besisapote bengasapoti imiculo yaphetsheya kuphela, beyeke eyethu imiculo.
Siyabonga ntungameli Nkomo, namhla ubesiphathele umculo kaNobuhle Makhwelintaba Dube, intombazana yedabuka eCholocho. Singakehlukani sihlobo, sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Kubotshwa amalunga ebandla le-CCC angamashumi amabili lanhlanu agoqela unobhala obona ngenhlelo zebandla leli njalo emela imikhoba edalela ePhalamende, uMnumzana Amos Chibaya. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zifuna kubunjwe umthetho ozalawula ukugolwa kwamacimbi kuleso sabelo. Kuhlelo abaculi bethu namhla besile ntombazana edabuka eCholocho njalo unobuhle makhwela intaba Dube. Sesidliwa isikhathi bakwethu olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.